Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yeFilabosi uChief Veze Maduna Mafu kasekho.
Ungakhangela ngodaba lombhuqazwe asebesithi luphathwe zinduna uma izinduna oda zisima zikhulume ngeqiniso ukuthi indaba le kufo zilungiswe sezingasekho emhlabeni. Sisele sisegcekeni njengesizwe semaNdebeleni ngoba umaduna obengakhulumele abantu bakomahlabathwale kodwa bekhulumele isizwe samaNdebele.
Umnumzana Douglas Nika Yaramba owayemela isigodlo seZimbabwe eMozambique obhubhe ngolwesibili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ungcwatshiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Abazali beMathabeleland bathi ikusasa yabantwana iza kuba lukhuni ngenxa yokungafinyeleli izifundo lokwehluleka emihlolisweni.
Njalo umhlungu kakhulu kuthiwa abantwana badlulele phambili. Badlulela phambili njani emuva nje bona bengabonanga lutho? Emva babonanga lutho vele. Ogressive kuthiwa hamba ndiyobhala. Uyobhalana ungafundanga. Baye lokho kwakithi kuthiwa khona izikole azanga zivulwe, azanga ziphiswe ukuthi abantwana hamba ndiyobhala. Luluya lolo ngezinye izikhathi lutho.
Idale leSenate yeMelika namhla livumelana ukuthi kulethwe abafakazi kudaba lokuthethwa kwecala elethweswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump elokuthi wabangela ukuthi abasekeli bakhe behlasele isakhiwo se-US Capitol ekuqaleni kwenyanga edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Induna uChief Veze Maduna Mafu kasekho. Umnumzana Mafu ubhubhe namhla ekuseni eseleminyaka engamashumi ayisithiyangalombili lasithupha, i-86. Iningi lithi likhathazekile ngokutshona kwakhe ngoba nguye owayelwela isigaba seMathabeleland njalo efuna udaba lombhoqazwe wegugrawundi lilungiswe. Abatshengisele ukukhathazeka bagoqela inkokheli zeMathabeleland ezibalisa iMthwakazi Republic Party umnumzana Nhlanhla Yamango Endiweni, abantu makhaza kanye lamabandla ezombusazwe. Wayengumlweli wenkululeko. Asizweni umqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ekhuluma ngomomfi.
Lokhu okwenzakeleyo kulusizi ngoba umbuzo yokuthi kathesi ngubani oseyakhulumela isizwe samaNdebele, ngubani ezinduneni oseyakhuluma iqiniso kwabaphetheyo. Okwenzakeleyo komahlaba ayithwale kulusizi ngoba kakwenzakalalanga isigaba sakomahlaba ayithwale kuphela kodwa kwenzakalele isizwe semaNdebele leZimbabwe at large, especially ebantwini abathanda iqiniso. Okungumbuzo kathesi ngubani oseyatshela ababusayo iqiniso, yiphi induna esiyakuma imela iqiniso, imela isizwe lamasiko? Ngoba eziningi sizibona zezizinduna zebandla zezisenza i-commissariat work kodwa kungenziwa ngubaba uMaduna. So mbona ngazathi njengesizwe lezinduna ezintsha oda zisakhula kunengo oda kusafuze zikuthaphi kubo baba uMaduna, unfortunately sekuhambe wadlula kulusizi ngoba nguye ungomunye wezinduna oda zitshela uhulumende ukubana udaba lombhuqazwe kufuze lilungiswe. Njalo ube khuluma iqiniso ukuthi udaba lolu uma lusehlula ukuthi belulungise lapha ekhaya. Kungcono ezinye izizwe umhlaba ungenele uncedise lesi sizwe sabhuqwayo. So ngibona ngazathi kathesi ilizi from ezinduneni ukuthi udaba lolu lulungise luya lisifa ngoba sezizintutshwane izinduna ezingakwanisa ukusukuma zikhulume iqiniso zitshele abaphethe osopolitiki. Singathi siwele lithunzi elimnyama. Kulusizi kakhulu ngoba especially kathesi ungakhangela ngodaba lombhuqazwe asebesithi luphathwe zinduna uma izinduna oda zisima zikhulume ngeqiniso ukuthi indaba le kufo zilungiswe sezingasekho emhlabeni. Uyazibuza ukuthi maso kuphambaniseka ngubani ozakhuluma? Sisele sisegcekeni njengesizwe semaNdebeleni ngoba uMaduna obengakhulumele abantu bakomahlabathwale kodwa bekhulumele isizwe samaNdebele.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umnumzana Douglas Nyikayaramba owayemela isigodlo seZimbabwe eMozambique obhubhe ngolwesibili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ungcwatshiwe namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Ekhuluma emathuneni la, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe lanxa ilizwe lilindele imithi yokwenqabela i-COVID-19 eyama-vaccines, kufanele abantu beqhubeke bezivikela ngokulandela iziqondiso ze-World Health Organization. Ngoba imithi yama-vaccines ayilaphi lo mkhuhlane. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus izolo kuphela lifike phose ikhulu i-100, njalo ababulewe yilo balitshumi lanye. Lokhu sokukhuphule inani labahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo nyakenye kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu i-3,500, njalo labulala abedlula eyodwa i-1,300. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe, njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle, kulandele asebeluphele lalabo abavele belezinye izifo. Wengeze wathi uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yama-wireless olu-World Radio Day, ngesikhathi uhulumende esenikeze imisakazo emithathu eyezabelo imvumo yokusakaza okungokwakuqala selokho ilizwe lathola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe awethule izolo emhlanganweni we-East and Southern Africa Regional Indaba owandulele lolu suku, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uthe umsakazo we-wireless uqhubeka uyiwo othenjwa ngabantu. UNkosikazi Mchangwa uthe lanxa sezikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa, eyama-wireless iqhubeka iyiyo ethenjwa ngabantu, ikakhulu abasezigabeni ezingafinyeleleki lula. Wengeza wathi kungalesi sizathu uhulumende ekubone kufanele ukuthi anikeze amalayisensi kumisakazo emithathu yezabelo ezibalisa eseManama, Mberengwa leNyanga ukugcwalisa ukumunyethwa yisisekelo sombuso. Phezu kwalokho uthi izikolo zemfundo yaphezulu ezibalisa eseGreat Zimbabwe, Midland State University lese University of Zimbabwe lazo zithole amalayisensi la. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, uNkosikazi Vivian Marara Jangaja ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku.
Sikhangelela ukuthi uhulumende uzayenza ukuthi iZimbabwe yonke jikelele ikwanise ukuthola ama community radio stations, ngoba ayanceda abantu abathiyeneyo ukuthi bekhulume izinto abazifunayo kuma communities abo besebenzisa iradio yabo. Siyathaba ukuthi uhulumende senike ama communities angu-3 ama community radios. Sesikhangelele ukuthi uzanika abanye abakwansi ukuba yi-7 ukuthi labo bethole ama community radios abo. Kodwa bengaqeda iprogram le abayenzayo, sikhangelela ukuthi bazanika nje abanye abayedlula maybe amanamba lawo engiwakhulumileyo ama community radios, ngoba umuntu wonke kumele ebe esendaweni ele community radio so that ekwanise ukukhuluma indaba zakhe.
Esinye isakhamuzi esigabeni seNtepe eGwanda, lapho okulomsakazo weManama Ntepe Community Radio Station, uNkosazana Sipho Ncube ugcizelela ukuqatheka kwemisakazo yama-wireless.
Okuningi akade kusilela kungavezwa egcekeni, so kuzaphuma lakho ukuthi kla kuzakhokha futhi lezinye inhlanganiso ezizabe zile njongo yokuncedisa zibuye zizophakamisa isigaba sethu. Layo iNtepe community layo ibe ngezinye zezigaba eziphakemeyo njengezinye zezigaba seZimbabwe. Lokho kuzakwenza ukuthi khona siphakame isigaba sethu lathi sibe ngcono.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World, New Radio. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Idale lesenethi namhlala ivumelene ukuthi kulethwe abafakazi kudaba lokuthethwa kwecala eletheswa owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump elokuthi wabangela ukuthi abasekeli bakhe behlasele isakhiwo se-US Capitol ekuqaleni kwenyanga edluleyo. Lokhu kulandela ubufakazi obutsha lapho uMnumzana Trump abikwa ezwakala ixoxa lesinye isiphathamandla sebandla lakhe lama-Republicans. UMnumzana Trump uyaliphika leli cala njalo iqotha lakhe uMnumzana Van de Ven, utshele leli dale izolo ukuthi ibandla lama-Democrats labasekeli balo belivele lidingela uMnumzana Trump amacala okuzibazela eminyakeni emine edluleyo ngoba lilandela ezombusazwe hatshi intando yabantu beMelika. Uthe amalunga ibandla lama-Democrats lawo ayake asebenzise amazwi asetshenziswe uMnumzana Trump abikwa abangela udlakela ikhuluma labasekeli bakhe njalo watshengisa umfanekiso kumabonakude bekwenza lokho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Dumaphi Mema, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Amalunga ebandla lema-Republicans asikhangeleli ukubana bazahlamukela uMnumzana Trump. Kuzaphikiswana edaleni lapho kodwa basoze bakhanye bebamba uTrump ilecala bemfaka icala ngenxa yokuthi bamesaba uTrump. UTrump ulabasekeli bakhe lapha abaningi 74 million and bamthanda kakhulu. So any Republican ozakhanye funa ukunika uTrump icala uzakhushwa esikhundleni sakhe sokuya kuma-elections. Yinto abayesabayo, isaba abantu bakaTrump.
Kungabe kulungile yini ukuthi ibandla lama-Democrats lelama-Republicans bonke bekhangele ukuthi bethonisise uMongameli Trump? Kumbe kufanele ukuthi ngabe bacabanga okokuthi ilizwe liqhubeke njani lilwisana le-COVID-19 lokunye njengoba uMongameli Biden eqalisa nje umsebenzi?
Ya, lokhu indaba esihluphile kubana ikakhulu kuma-Democrats. Ya, kukhanya ngani kuzathatha amandla kakhulu away from i-focus kamnumzana uMongameli uBiden. I-program yakhe kubana abantu bonke bahlatshwa amajekisini okuvikela umkhuhlane we-COVID. Kodwa ke kukhanya ngani sebezimisele ukuthi bazayenza into zombili isikhathi sinye. Nsuku zonke ekuseni bazabe bekhangele udaba lwema-injections, ama-vaccination afuneka ukuthi ayenziwe elizweni lonke. Then emini bathatha ithuba lemini lokuthonisisa edaleni lapha uMnumzana Trump. So ke kuzamele batshaye bathi i-balancing act ukuthi benze konke kokubili nsuku zonke. Siyathemba bazakwanisa ukwenza kokubili njalo. Idale likaMnumzana Trump asozilithatha isikhathi eside, lingakhanya selithatha isikhathi eside kuzaphambanisa uhlelo lukamongameli uBiden kusiya phambili. But sithemba ukubana kuzahamba kuhle konke kokubili so that ilizwe liqhubekele phambili and focus ezintweni ezihlupha abantu baseMelika, hathi nje kubona suke sikhuluma sisilwa lo muntu osaphuma esikhundleni.
Lowo uMnumzana Dumaphi Mema, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxela esedolobheni leDallas eTexas.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Abazali abalabantwana abafunda emaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 okwe-lockdown kanye lokukhalala umsebenzi kwababalisi kubangele ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli kuzifundo zika-grade 7 emaphandleni, njalo ikusasa yabantwana ilukhuni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izikole ezilitshumi esigabeni sezansi emaNdebeleni zithole iqanda ngumpumela yalimhloliso, iningi lazo kungezisemaphandleni. Iningi labazali esixoxelalo lethu ukuvalwa kwezikolo nyakenye ngombimbitho ulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Udale uthi iningi labafundi emaphandleni lingaphumeleli kumhloliso ka-grade 7 ikakhulu emaphandleni kwelezansi emaNdebeleni. Lanxa emadolobheni bekufundwa ebulenjini, iningi labafundi emaphandleni belizihlalele emakhaya Oda lo uthi lisalele emva ngoba lingafinyeleli lezinhlelo ngezizathu ezehlukeneyo. Unkosikazi Kethiwe Ncube ohlala kuward 7 eMagaya Village eGwanda South uthi kwaba liphutha ukuthi abafundi bebhale imhloliso bengafundanga.
Ngikubangele yi-COVID-19 okungafundi kwabantwana. Abantwana bebengasafundi. Ithi lanxa i-COVID-19 engakafiki, amatitshar awukade khala nangayo umholo wabo. Bagcine bengasafundisi abantwana, bethi imali abayiholayo iyimali encane. Soze sibefika lawo bafike bazihlalele ezikolo bangafundisi. Abantwana bafika uphongeuhlala kuphela bengenamuntu obancedisayo. So mbonani esikhathini esiningi abantwana kokhana kubafeyilisile. Lanxa kade bebhala nje bebhala into abangayaziyo.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi unkosikazi Ncinci Ndlovu othe ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise kakhulu abafundi.
Okubangela ukuthi khona abantwana bayihleke ukufunda impumela zingaphumi ikhona lokhu ukuthi vele kulomkhuhlane we-COVID lamatitsha ayihlekile ukuthi afundise ngendlela ngoba labo kade benqatshelwa khona lokho bangazama ukuthi bayafundisa kuba khona ukubotshwana phakathi. Ingwalo akulangwalo ezini le zabantwana lefenitsha kulo okwaneleyo.
Unkosikazi Jennifer Dube esinye isakhamuzi sakwaMagaya uthi kusase elizwe leli luvilibana ngenxa yokuphazamiseka kwezemfundo.
Abantwana abafundanga, ezikolo zivaliwe. Esesikukhangelele ikuthi vele yikufa kwelizwe, akula zikolo abantuahlezi labantwana.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Lupondo owemawane.
Lo nyaka okhethi sebevele abayenzanga lutho ngoba vele kabafundanga. Izikolo vele azizanga zike zifundise ngenxa yecorona le. Bebe zihlalele nje umnyaka wonke kodwa sokuthiwa bahambe bayebhala. Njalo ubuhlungu bakhona kuthiwa abantwana badlulele phambili. Badlulela phambili njani emuva vele bona bengabonanga lutho? Emva babonanga lutho vele. Ogresive kuthi uhamba liyobhala. Uyobhalana ungafundanga. Manje lokho kwakitsho kuthiwa khona izikolo azanga zivulwe, azanga zithwese ukuthi abantwana hamba liyebhala. Lulunya lolo ngezinye izikhathi lolo.
Umnumzana Kiyaboka Magaya usabhuku eMagaya Village uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi ngezinye zezizathu esidale ukwehluleka kwabafundi kule mhloliso.
Ya nxa sikhangele sibona ngani khona ukukhulana ukuthi ababalisi babengafundisi ngendlela eyiyo esemthethweni njengokuthi vele kwakusiba nendaba zemiholo kwese sikhathi uthola ukuthi abantwana base befunda maybe 2 days or 3 days. Ngibona ngani khona ukukhulana kwa-affecta kakhulu abantwana.
Umnumzana Grade Mpiri lawe thesa uhulumende umlandu wokunganakekela ababalisi okudala ukuthi behlale bekhalala umsebenzi njalo nje.
Ye abantwana bafeyilile sile kodwa singakhala nge-lockdown. I-lockdown i-affectile abantwana kodwa sinanzelele futhi akuthi amatitsha lawo ebengafundisi. Most of the time amatitsha bekustrike, so into engayenzakala ukuthi uhulumende akhuthaze kuphela ukuthi abhadale ababalisi ukuze abantwana bafunde. I-lockdown i-affectile sibili kodwa hhayi even wathi ungathatha ungaso-lockdown abantwana bezafeyila ngendlela okuphatha ngayo iindaba zabantwana zokufundiswa. Mbonani nxa uhulumende adonsa amasosa abhadale amatitsha, mbonani ungaba ngcono.
Umqondisi ogatsha lwezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Lifias Masukume uthe basahluza impumela le lapho sifuna ukuzwa imbangela yokungaphumeleli kwabafundi bemaphandleni kulesi sabelo. Ngiyemele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana evidlela Ncube, ilunga lenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela ohlelweni lwabalaleli. Linjani balaleli?
Uhulumende uthi yena ulecebo lokubana uzakwaba njani ijekiseni le evaccine e-corona. Ubona ungani kuliqiniso yini lo?
Kungaba ngokokuqala nje ukuthi uhulumende weZimbabwe abe lecebo elisebenzayo, kodwa angiboni ukuthi ukhona umuntu ongakuthemba khona lokhu ukuthi abantu ababuse bedilize ilizwe iminyaka yonke le seliphelile befice kule mgwaqo okuhambeka kahle kulezibhedlela okule mithi, bafica kule zikolo, bafica kule industry, konke sekuphelile sekuthintithekile. Avuka umuntu obusa kanjalo sesithule qhinga ulecebo ule strategy esingasebenza esokuhlaba abantu ijekiseni le ye COVID-19. Hayi lokho yikukhuluma kuphela. Angibona ukuthi baselalo lelo cebo bayakhuluma nje basalakha, basalicabanga, basalihlela kodwa akukaphumi kahle. Ngokuba icebo lela sonto yokudlala lidinga ube lendlela zokufinyelelisa umuthi ebantwini ugcine uphathe ngendlela efaneleyo ngokuba uyaphangisa uku-expire uyaphangisa njalo ukonakala ungaphuma efrijini. Ngakho ke asonto yokudlala kumele kube yi-strategy esipheleleyo hayi esokukhuluma ngomlomo.
Ungaphiwa wena ithuba lokuthi uhlele ukuthi uhlelo lokuthi abantu bathole njani i-vaccine ungaluhambisa njani?
Into yokuqala ofanele uqale ngayo ngama logistics, kumele ukwazi ukuthi umuthi wakho na ufinyelela njani kondolwane, ufinyelela njani emzarabani, ufinyelela njani eGwanda, eNkayi, kuzo zonke lezi yandawo. Ngokuba lo muthi udinga umqando, udinga indlela zokuphathwa ngendlela efaneleyo. Ubusu sithi nxa usuwenze kanjalo ubona ukuthi umuthi wakho na ngumuthi ofaneleyo oqondene le variant le ofuna ukuthi uyivikele. Ngokuba usengawuthenga umuthi uthi usufike lapho uthola ukuthi le variant ofuna ukuthi uyivikele kayivikelwa ngayo lowo muthi. Ngakho ke kumele i-logistics zakho ziqonde zonke. Ubusuhlela ke labantu abazahlatshwa, uqale ngabantu abezempilo, ama-essential workers wonke, abantu abadala, labo bonke labantu abalokho sithi pre-existing conditions, abaleminye imikhuhlane okungenza kube lula ukuthi babula i-COVID-19. Wehle kanjalo kanjalo i-logistics yokuhlela abantu abahlatshwayo nokuthi vele umuthi ufike nyelela kanjani engalweni zabantu. Akwenelanga ukuthi uthenge ungene elizweni. Okukhulu ukuthi kuhlelwe izinto ezizakwenza ukuthi bahlatshwe abantu, ungangeni uhlale nje enatfarm ungafinyelelanga abantu.
Singabona na kusiba lobandlululo njengalokho esiyasikubone kusenzakala nxa kusabiwa into ezifana lokudla lenhlanyelo?
Angeke ngimangale vele nxa ngabe kungavuka sekuhlatshwa abantu bezanu PF njengalokho beyiba abathole i-fertilizer, beyiba abathole inhlanyelo, kuvele impilo yeZimbabwe ngaphansi kwezanu PF kuphilwa kanjalo. Angeke kumangalise, kodwa kuzasho ukuthi wonke umuntu kasukume akuvimbele khona lokho. I-World Health Organization labo bonke abantu ikakhulu abantu Zimbabwe bakubona ukuthi lokho kakwenzakala. Ngokuba ke ngeke ukhulume ngakho nje kuphela, kumele sibone ukuthi kwenziwa yonke into ngendlela esegcikene, ngendlela ebalulekileyo, ngendlela engelabo ugebengu phakathi, ukuthi umuntu uyazakala obuyileyo, ukuthi umuntu odlulele endaweni lela le ufanele yini uye khona. Kungahlatshwa abantu abangafanelanga bahlatshwe, kungaqalwa ngabantu abangafanelanga uqalwe ngabo, kuqalwe ngabantu abafanele uqalwe ngabo. Hayi ukuthi uqalwe ngabantu bezanu PF, kodwa uqalwe ngabantu abeze science abathi uqalwe ngabo. Sihlele kanjalo ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi senze amaphathi senze ikwepolitiki ngomuthi lokufa.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, kuqakathekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ukhona uyavulala. Asizivikeleni ngendlela yonke esifundiswa ngayo, sigeze izandla ngamanzi alesepa kuso sonke isikhathi, sisanitize nxa kufanele. Sikhumbule ukuthi ukusanitize kakuthathi indawo yokugeza, ukugeza yikho okuqakathekileyo kakhulu kumele sikwenze kuso sonke isikhathi. Kanti-ke sizivikele ngokugqoka amamaski kuso sonke isikhathi, senze konke okuthiwa ngumthetho, sihlale phansi singagcwali yonke indawo kungafanelanga sihambe.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube, ilunga lenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa omela ibulawayo edalele parliamente njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle kanye lezomlilo wamagetsi kuleli dale. Sicubungula impilo yabesifazana ngalesi sikhathi kule lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-coronavirus.
Kayikulula, abantu bathwele nzima kakhulu. Ungakhangela ukuthi abantu eZimbabwe iningi labo baphila ngokuzisebenzela, bayaziphandela from hand to mouth. So ngayikule lockdown lay, uhulumende kazanga athathe unyathelo olokuthi uzanika abantu ama ama grants ukuthi labo njengoba bengasebenzi baphila ngani. Uzafika ukuthi abantu badlala umaqatshelana lamapolisa bezama ukuthi badinge ukudla kwemuli zabo. Njalo uzafika ukuthi ngokuthi bona kabala mali eziningi abantu basebenzisa lokho abangakuzuza ukuthi baziphilise. For example, ngingakhuluma ukuthi iningi labantu kathesi basebenzisa ama herbs omsuzwane into zokufuthisa yizo abasebenzisayo. So bathwala nzima ukuthi bakuthole njalo ukuthi basuke ezindlini zabo futhi besiyadinga khonoko ikudla lomacathelana because kabavunyelwa ukuhamba ngendaba yomthetho nalowo khona owe lockdown.
Ngakho nxa sesikhangela abesifazana ikakhulu ngesikhathi kungelamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo njalo befuna lokufinyelela ezempilakahle, singathi labo yibo abangabe bekhathazeke kakhulu yini ngodaba lwe-COVID?
Ya, omama bathwele nzima kakhulu njengoba uthilo ukhuluma ngento yamanzi. Singathi wonke umuntu uthwele nzima ngento yamanzi, but omama yibo abathwala nzima more because yibo abakhangele imizi, bakhangele abantwana ezokupheka, into zokuwatsha. Then uzakhangela ukuthi umama especially uyabe kudingakala ukuthi umama athole amanzi isikhathi sonke because umama uyangena esikhathini. Can you imagine umama engalamanzi okugeza angafika esikhathini sakhe ukuthi kuba njani? So umama uthwele nzima kakhulu kakhulu. So into yamanzi le ivumele ikhangelwe.
Lisuthisekile yini ngezibhedlela ezikhona kobulawayo, ama-isolation centers lezinye? Sacina laphana lizihlolisisa njengekomithi lisithi hayi kumele kulungiswe.
Angeke ngathi sisuthisekile because njengoba ngithilo ungakhangela i-report esayisiyiphiwa ngama-ministry officials emhlanganweni lowayo ukhona ku-Zoom, ungabona ukuthi bazasitshela ukuthi kuma-isolation centers kakula bantu ama-numbers abasinika wona ngabantu abalutshwane. Ukuthi ungakhangela ama-numbers abantu abafa khangela amalikode wona ukuthi kulabantu abagulayo. Akuzange kusisuthise khonokho, sabona ingani esikutshelwayo kalishilo qiniso. Ngathi mina iministry iyayingalungiselelanga umhlangano nalowo kuhle ukuthi izositshela iqiniso ukuthi lathi njengama-parliamentarians siyenze umsebenzi wethu sikhangele izinto eziyizo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Jasmine Telfer omela iBulawayo edalele iParliamente njalo ekukomitini ebona ngezempilakahle lenye njalo ebona ngezomlilo wamagetsi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha.
Singakehlukani besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Induna uChief Fezi Maduna Mafu kasekho. Umnumzana Douglas Nyika Yaramba owayemela isigodlo seZimbabwe eMozambique obhubhengo lwesibili ungcwatshiwe namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Abazali beMatabeleland ikakhulu abalabantwana abafunda emaphandleni bathi ikusasa yabantwana iza kuba lukhuni ngenxa yokungafinyeleli izifundo lokwehluleka emihlolisweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangani khona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.